Ibhanga leli lethule umbiko izolo lisithi selithengise imali yamatshele edlula inkulungwane lengxenye yayo, i-1500, njalo liza kwethula eyinye ezinkulungwane ezimbili, i-2000 kuyonale iviki. Kodwa uMnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, uthi imali le iliphupho nje ebantwini makhaza.
Umphakathi uyakuzwa ukuthi kukhona into okuthiwa ngama-gold coins, njalo bakuza kuyinganekani. Ayisikho ukuthi bayakwazi kuhle kuhle ukuthi ivele isebenza njani, njalo itholakala njani. Bona nje nxa bekhuluma ngakho, baya bekhuluma bezekelisa, behlekisa ngakho ukuthi kambe kungaba yinto enjani. Okwenza kube njalo yikuthi ke imali le, mbe singathi gold coin le, ibonakala njengento yezicebi abayibo abazazithengela lelo golide, mhlawumbe kuyindlela yokuthi lelo golide balithenge ngemali ethiphileyo, balithwathike laba balithwathika khona, kube sokusenza ukuthi ngaleso sikhathi ngenxa sebethe bafisa bona ukuthi balitshintshe lelo golide mhlawumbe bathole inzuzo. Siyakwazi ukuthi sithe sicine ukuzwa sizwe ukuthiwa 1500 units, mbe singathi amagolide layo yokathi sethengisiwe. Njalo kusuka kuhlupha uzulu kakhulu yikuthi intengo yakhona efunakalayo o-$1800 kusiya phezulu nxa umuntu efuna ukuthenga iyabe ifunakala. So abantu nxa beqoqa nje bayatsho ukuthi kambe singabe siyizibulo ezinganani ukuthi singathatha inkalakatha yemali engako sisiyathenga iphisinyana yegolide esingakwaziyo ukuthi iligolide ngempela, ngoba sebe singakwazi ukuthi lenziwe ngegolide yini lelo coyini. Kumbe njalo kuyathi mhlaso kuphambili phambili kuthiwe hhayi lapho elasala likubambile yimali nje, kumbe ligolide lingasigolide. Abantu nje bakhuluma ngakho, behlekisa ngakho, beziqoqela, kabakwazisisi lokuthi okukhulunywa ngakho kuyini. So yiyo isituation ekhona kuZulu, ukuthi lanxa kungathiwa ngiyayithenga ngezimdola i-800,000 zimdollars, umuntu uyabe ayithatha ngapi? Njalo omunye kwanika umzekeliso wokuthi kambe umuntu ngingabe ngiyisibulo esinganani ukuthi sengithole imali engawe engazayo vele ngiyibambe, ngigijimele ukuyathenga ikhoyini mhlawumbe engamphunyuka iciniwelele emgelweni, yahamba la manzi, mbe yahamba lezi khukhula ezinye. So abantu nje ngamafithane yiwumbona abalawo, bakubona nje kuyinto yezicebi, abantu abaphezulu, abantu abazama ukuthi bazigcinele leyo mali ngolwazi bona abalalo, kodwa uZulu engalwazisisi. Njalo le ntengo yakhona ayifinyelelwanga umuntu wonke nje ompofu, abantu abampofu bavele kabacabangi la ngakho, njalo kabazimajini besiba lalo lelo gold coin, ngoba intengo yakhona ikhatshana kakhulu ukuthi uZulu ayifinyelele. Nxa ukhunywa ngabo 1800 kusiya phezulu US dollars, yimali ethusa umphakathi, njalo even ngemali yeZimbabwe o-800,000 kusiya phezulu zimdollars, asiyomali umuntu wazana njengoba layo. So yikho ke begqiba ngokuthi lokho yikuthengiselana kwabantu abaphezulu, abathi ngesikhiwa i-elitist approach to solving economic problems. So ngamafitshane ke yiwo umbono kaZulu wakobulawayo, umbono kaZulu jikelele nje wemaphandleni, iZimbabwe jikelele.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Michael Ndiweni, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association.
Esikuzwayo ukuthi ama-gold coins amavendi amaningi awa-afford nxa sikhangele intengo yakho iphezulu kakhulu. Yinto ezakholiswa izinodi lezi, kodwa abantu bazana angeke baqoqe imali fika laphezulu yamadonga. So ayinto nje abanikazi ithi lasabe sikhangele, incinci indaba enambitha.
Asizweni umbono kamnumzana Masimba kuChera, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kutho ukuthi indawo yama-gold coins engxenye ababethenga imali ama-US dollars ku-black market, yiwo asebethenga ama-gold coins lawo. Kukhanya njengani singathi liyaphumelela, kodwa i-2000 gold coins so maningi kakhulu. So engxenye bengalelisa amanye angu-2000 ama-coins azathengwa, kodwa nxa kuyokuthi bafuna ukuthi abantu bakhaza lawo bathenge, abantu abalezimali ezilutshwana kumele lungise ama-gold coins angaduliyo. Uzabona ukuthi uhulumende ulama-programs abaningi awe-construction njalo babhadala 50% ngama-Zim dollars. So ama-companies anjengalawo azuza ama-contracts amakhulu, yibo ababe le mali eningi yama-Zim dollars abangayisebenzisi. Khathesi ukuthi ama-ATK guests satholakali lapha let's market amaningi so kutsho ukuthi idola lasezimbabwe liza appreciate in value ngamandla njengoba liyabe lingekho esikhathini esiningi.
Ibhanga le-reserve lithi ikomiti ye-monetary policy izaqhubeka icubungula ukuthi ngaluqhuba njani uhlelo lwemali le lona olwethulwe ngeviki edluleyo ukuze luphathise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngikhonapha eWashington, ngingusithandekile Mhlanga.